Ngalo impilo eyenzakala ngokungcindezela. So yo umbono uthi lawo sina njengamakholwa.
Ye, lapha libona ukuthi kuyini okungaphathisi ukuthi kulungisiswe lolu daba.
Ukuthi daba lulungisiswe, amaPalestina kumele bebiselwe ilizwe lawo.
I-Israeli siphindisela ithi yona iHamas lePalestine akube kusehlukaniswa kusazi ukuthi ibutho abalihlaselayo ngeleHamas aso lePalestine likubona njani lo?
Ngoba ngibona kule kungcindezeli lapha into ekhona ngokuthi hey thina sikhalela ukugcinwa kwempilo zabantu abantu abalahlekelwa zimpilo ngoba abantu aba-innocent yawasebenzisa. So inkuthazo ekhona kuphela ngeyokuthi hhayi impilo engiyokuncindezela sibili ngoba umuntu owabizwa ukuzohlala endlini yesithi indlu yomikazi into ekhona ngokuthi aluba kube lokuthula ikho siwukhulekela ukuthi kube lokuthula.